sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wonamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 kuNhlangula 2024 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe, ekhuluma ngelinye ilizwe, and then wafaka futhi le-America phakathi. Ama-statements lawana akekho right in a way.
Kulabantu abathi lenze kahle eleZambia elimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa e-SADC, le-African Union, kulandela ukuchothozwa kwakhe eleZambia.
Silokuhlangana lencingo zenyoni izebe sifakile izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendeli konke lokhuyana siyakhipha.
Kulabesifazana abalwisana lokubulawa mahlayana kwinyamazana zasendle. Namhla sixoxa lembongi elodumo Obed Dube ngenhlelo aziqhuba emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabanye abathi lenze kahle eleZambia eseliphanyeke udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwinhlanganiso ye-Southern African Development Community le-African Union besithi kubi kakhulu akutshela umkhokheli wakwele-Russia ngobudlelwano belizwe leli lele-Melika. Bathi uMnangagwa uwatshela uMnumzana Vladimir Putin ukuba ele-Melika lisekela eleZambia kakhulu lisenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe wesaba umnyama ongelampisi. Intatheli zindaba yakwele Zambia, uMnumzana Delani Mhlanga uthi kwakuvele kumele ukuba eleZambia likhonone ngokwenziwa nguMnangagwa.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe, ekhuluma ngelinye ilizwe, and then wafaka futhi le-America phakathi. Ama-statements lawana akekho right in a way. Ngoba bona nje babebone ngani indaba le private, it will not be known. But unfortunately, amazwi kaMnangagwa la aphumile nje, thiwa kuphumile e-video.
Umhlanga uthi ukungenela kwenhlanganiso ye-SADC le-AU kunganceda amazwe omabili alobudlelwano abaziwayo.
Indaba le yakwanisa ukulungiseka ngoba iZimbabwe leZambia i-relationship ngiyakudala le. It's an old relationship which goes even before singakabi le-independence. So I'm sure it's an issue that can be handled by SADC and AU.
Umqondisi wePanos njalo oyintatheli zindaba esebenza kwele Zambia, uMnumzana Vusi Moses Phile Sibanda uthi kumele lulungiswe udaba lolu.
Kuqakathekile ukuthi amazwe lawo mabili aphilisane okuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngumfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo singabantu banye. Kungaba nje ibe ungakhangela ukuthi ukudla konke nje mina ngiphila lapha eZambia akula lutho olungenza ngizizwe ungani angikho kipi ngoba vele ngabantu abaphila ngendlela lathi esiphila ngayo. Inkulumo le lathi ayisiphathanga kuhle sibili, so sikhangelela ukuthi baza khulumisana iSADC le-AU ingenele lapho kweneliseka khona bazame ukuthi bababonise bakulungisise lokhu kungaphambaniseka kokudlula lapho.
Lokhu kusekelwa uMnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo.
President wase Zambia ukorrect ukuthi ayeyiraise leyo issue kuSADC because iCall okufanele bakwenze yona iplatform available kuMight of States ase Southern Africa kulabo Troika on Defense and stuff like that. UPresident wase Zimbabwe waphambanisa nalokho esikuthi diplomacy ukuthi ayekhuluma ngelinye ilizwe kwelinye ngesintu sidilunyeyo.
Kodwa uMnumzana Guta Msaka okubandla leZanu PF uthi amabandla aphikisayo aphehla ukulisana phakathi kwamazwe la lele-Melika.
As long as kulabo HH leZanu PF akula budlelwano obuya phambili. Kodwa kungaba le HH ne opposition eZimbabwe o CCC banivani baba nobudlelwano thila sidlelana le PF ekwazi lapha okwavela khona impi yombangazwe. Ukubana umuntu wafunda eZambia akutsho lutho lokhu silabo abaningi abeZambia abafunda abatrain abaningi lapha eZimbabwe okumele umuntu akukhayela ukuthi nxa ungumongameli welizwe ukhayela sithi ngesingizi ngama interest ama citizens akho first so ubaba umnankakho ukhayela isecurity yelizwe akakhangeli lapha afunda khona ukuthi ngafunda eZambia umakhelwane engakhayela ukubana usesenza into engakompromise isecurity yelizwe lethu umongameli njengoba nguye inhloko yelizwe umele phakamise ikhanda lakhe
elomeli galidilisekela amazwe atshiyeneyo ukuze kazi le-Africa ukuguqela eleZimbabwe
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampawa
wezemabhandleni kulabesifazana ewange abazinikele ukulwisana labazingela inyamazana zasendle mahlayana abafundele umsebenzi lo bayingxenye yebutho leZimbabwe elivikela inyamazana ezijiyeneyo kubika uNokuthaba Dlamini.
Abesifazane laba abayisitshiyagalombili emaphandleni ngaphansi kwenduna uNelukhoba Dingani ewange sebephiwe izicoco zolwazi kulandela ukufundela kwabo ukuba libutho lezemvelo emngceleni weWange National Park. Leli butho elizibiza ngokuthi yivusile anti-poaching unit liqhuba umsebenzi lo ngaphansi kwenhlanganiso yezokuvikelwa kwamaganyana ePainted Dog Conservation. Umholi walo unkosikazi Belinda Ncube uthi wakhwabitha lomsebenzi eku-Grade 6 lapho ethekelela kulenhlanganiso bezofundiswa ngokubaluleka kwezemvelo.
Silokuhlangana lencingo zenyoni izebe sifakile izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendele konke lokhana siyakhipha kulencingo size enkulu eyabe ngenyamazana inyathi impala omvundla konke siyakhipha
umancube uthi phezu kokususa emijibila badobha njalo ukudla okuyitshefu okufakwa ngabazingela beseba ngokubulala okufana lenyathi impala izikhwehle kanye lamathendele qede kubulale lendlovu kodwa uthi loba kunjalo bakhona abangasabafuniyo kulesi sigaba ngomsebenzi abawenzayo.
Uyahlangana labanye amaphotha abayebethwele izikhali ezokuthi kunzima ukuthi libabambe ende kuyabe kunzima kulezinye ingozi ezikhona kodwa hhayi siyaqhubeka ngomsebenzi wethu siyawuthanda ngoba sifuna ukuthi i-generation ebuyayo ingathole izinyamazana seziphelile.
Isikhulumeli se-Painted Dog Conservation umnumzana Ronnie Sibanda uthi ivusile isungulwe kuvike phelileyo lokhu kuyikuphathisa abesifazane.
Kuyinto sibili esithakazelelayo lathi kakhulu ukuthi sikwanise ukunika leli thuba kubomama and so far umsebenzi abawenzayo uyancomeka kakhulu.
Umnumzana Enoch Zulu onguye ohola ibutho le-anti-poaching kunhlanganiso le uthi laba baqeqetshiswe kulandela ukugqiba kwabo izifundo ze-Rangers course kanye njalo labanye abafika phose amachumi amabili abesilisa labo asebebophe ijambo bangena igusu.
Amantombazana bebangabantu esibakhangelela phansi ukuthi abangakwanisi ukwenza okwenziwa ngamajaha. Yikho sithela ukuthi hayi asikuguqule lokhu ngoba amantombazana lawo siyafanana nje abafana lamankazana bayafanana kulamehluko omkhulu. So sibe le team yamantombazana sifuna ukuyibona ukuthi iyayenza yini okwenziwa ngamajaha.
Ngokutsho kukaZulu iningi labazingela ngokungekho emthethweni ngezinye zezakhamizi.
Ungakhangela amaRanger ethu wonke aqatshiweyo amaningi ngabalocals ngabantu abavele ezakhamizini khonapho emakhaya aseduzaneni khonapho. So yibenefit enkulu kakhulu ngoba iyabatholisa imisebenzi.
Laba abasuka bebanjwe basiwa emthethwandaba lapho abagwetshwa ngokwehlukeneyo kusiywa ngesisindo secala. I-Painted Dog Conservation eyasungulwa ngomnyaka ka-2001 ithi ukuthungatha lokhu sekuphathise ukwengeza inani lenyamazana zendle ikakhulu amaganyana lezinanakazana ebezivame ukubanjwa emijibila. Ngengcingo lezi abazidobhayo babumba ngazo inyamazana zendle ehlangothini lwe-Iganyana Arts and Craft zithengiswe ukuze kwengezwe isikhwama sebutho. Inkangelelo ikwandisa leli qembu labesifazane eminyakeni ezayo ukuze isilisa lazo sibe sodwa kolunye uhlangothi. Ngimele iStudio 7 ngisemabale nginokuthaba Dlamini.
gama ngamlela mshweshwe ngamlela
nampawa le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha e Voice of America e Washington DC. Sangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele izwela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Abezindaba abe-Reuters wabika ukuba kulabantu abedlula amajumi amane 42 babulewe libutho lakwele-Israel namhla eGaza lapho elilwisana khona le-Hamas. Abezindaba laba babika njalo ukuba obephethe uhlangothi olubona ngabokhonzayo usemiswe umsebenzi kulandela ukubhubha kwezizalwane zakwele-Tunisia eSaudi Arabia ezibulewe yikutshisa kwelanga. Kulabadabuka emazweni atshiyeneyo ababulewe yikutshisa lokhu endaweni yokuthakazelela umdali. Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga omela iHarare edale lephalamende kusilinganiso sabesifazana. Sicubungula udaba lwamalunga ebandla le-CCC wona athi atshaywa njalo ahlukuluzwa ngamapholisa aze abotshwe ngesonto edluleyo. Phakathi kwabo kulabesifazana.
Lokhu kwenzakeleyo kuyadanisa kakhulu ngoba nxa sikhangela ukuthi umthetho eZimbabwe uyanika umuntu ilungelo lokuthi lokho esithi freedom of association. So khathesi nxa sikhangela omama laba bebe-athende umhlangano and wesofa umhlangano wakhona ubuku-private residence endlini yomuntu kabuthimba. Usizwisa ubuhlungu ngoba nxa ukhangela ubabona ubona abanye baqamuka inyawo abakwanisi ukuhamba nabantu ababhajuliweyo abanye banamanxebanxeba batshaywe ngembobo. So nxa uzibuza ukuthi isizwe esitshaya umuntu ongumama ngalolo hlobo yisizwe esinjani and ikakhulu kusephulwa amalungelo abomama bona labo nabanye abantu abatshayiwe ngoba nxa sikhangela uzabona ukuthi abantu laba bebezihlalele endlini bezenzela uhlangano so usibuze ukuthi icala abalibuleyo ukuze ukuthi amapholisa ababambe ngesihluku esinjalo yisilo and ungakhayela ayisukho ukuthi ngabantwana abancane ngabomama abadala labanye abalelisane khona lapha estoyiseni. So sikusizwisa ubuhlungu kakhulu nxa kusephula amalungelo abomama.
Sike saxoxa lamanye amalunga ebandla leZANU-P F lapha wona athi umhlangano weSADC ususondele yikho ke abantu laba bengabe bekwenzela lokhu ukuthi ilizwe likhanya ngani alimanga kuhle kulodlakela njalo abanye bengabe bezenzisa laba bathi balimele. Ungathini ngalokho? Kuyakwenzakala yini?
Imfanekiso ikhona and lama videos akhona abantu bechaywa behamba beguqile bese kubona konke lokhu itosha yona le. So nxa besithi into leyi ifremiwe iyarifreme nje kulomuntu umuntu ezicamule unyawo ngithemba libonile omunye usisi oqamuke unyawo ongakwanisi uhamba nxa ezama ukunyathela uzobuhlungu umze e-screamer. So kunomuntu angazilimaza ngaleyo ndlela ukuzoportray ukuthi akumanga kuhlelizweni. Nxa amalungelo abantu esephulwa kumele kuhlale phansi kubona ukuthi inkinga ingapi and ungakhangela even ne-parliament omunye u-MPO wethu owebandla u-honorable Jikomo owebudiriri uzamile ukuyikhuluma indaba yonaleyo ukuthi hayi siyazi ukuthi indaba le isemthethwandaba kodwa thina lapha esi-concerned ngakho yindlela abantu laba ababanjwe ngayo abathotshwe ngayo abatshaywe ngayo bazwise ubuhlungu balimele basenkantolweni. Njengohulumende njengephalamende umlando wamapholisa kumele benzeni entweni enjalo. So into yangikhona vele ihle yavalwa la ngu-speaker wepalamende ukuthi hhayi asingeke sadiscuss intoni
like lakubona yini eminyakeni edluleyo njalo libona
kusasa injani ukuthi kuzaze kuphethe ngani
into eyaqala kudala lingakhangela even sisathola uzibusi omama babezibandlulula kakhulu bechaya besenzani kuthe even after independence sikubonile sikufonye MDC same story ungabona kwamanye ama videos omama ababehlaliswa phezu kwembawula beshiswa izibono lezi bechaya belala phansi liyakhumbula njalo likomnye umnyaka uTody Stevenson umuntu ongumama ngendlela achaywa ngayo waza wephuka isandla so and ukhangele lo nokufa kwabo more blessing and ukhangele even lalesikhathi sese-election ukuthi omama bebebanjwa inkunzi bechaywa kuzwisa ubuhlungu njengami njengomuntu ongumama kunje so ugcina usesaba ukuhlala elizweni lalakini where you are supposed to be enjoying ama-freedoms akho naku-constitution
leyo bekuyingqoqolo nkosikazi Ellen Shiriyetenga omela iHarare edalele iParliamente kusilinganiso sabesifazane asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC
siyabonga kakhulu sithandekile Mhlanga ungadinwa lakusasa sokwesikhathi sikaZulu akeleza ukuthi silibhadeleni namhlanje Kusigaba liphuma lendaba lithona lendaba namhlanje ke siphoka lembongi yelodumo umnumzana Obed Dube uzibiza ngokuthi African poet Dube siyawamukela uhlelo
Ngiyabonga kakhulu kwamukelwa salibulani lonke balaleli emagumbi mina nimane omhlaba ngingakhohlobi ngilala umsakazi ithemba liphilile lonke lama engiyadodoba nje
yes akwazi ukuthi uyimbongi njalo uyahamba emicimbini etshiyeneyo njalo yicomedian konke lokhu nxa sikuhlanganisa kodwa kulo hlelo lwakho lwabogogo akusitshele ngamfitshane ngalo
angithanda ukusebenzisa lithi ogogo baziintombi zami namankazana ami ngiyahambela abantu asebekhulile ngifike kibo ngigwejise labo ngixoxe labo esintwini kuyazile ukuthi uyebona umuntu omdala ungaphathanga lutho bese ngibaphathela khaba lakho mhlawumbe ukuthi badlulise umqando sengilesikhathi ngikwenza njalo into engifisa ukuthi ngiyenze zonke nje izikhathi zami ngisaphila emhlabeni ngaphandle kwalokho kulensuku ngihamba lasezikoleni njalo nginika abantwana istationary amapheni amapenseli abangamantombazana ngibanika ama-sanitary pads
ye ngasikhangela ke kwini okwakwenza ukuthi ube nenhlelo ezinje
ekukhuleni kwami ngakhula ngingumuntu oswelayo ngoba ngakhula emzini ompofu ngokugcina umama nelabazali ngiyakwazi ukuthi mina ngisafunda esikole lami ngangeke ngihlale phosa inyanga yonke ngelapheni uzuyehla kule mzini kumbe ufothole imigubo emzini ukwenze lokho ngase ngicabanga ukuthi abantwana bakathesi mhlawumbe abanengelabo abakhula njengami kungakwenza ukuthi kube lo mthelo ukuthi abanye abantwana bagcine befeyila ngabazali besethu sibabona esikolo kumele sibancede njalo kuthi abangamankazana futhi uma befikele isikhathi semvelo nxa engela amaphethi ahlale mhlawumbe isuku ezine ezinhlalo ukuthi azabe azahlanzeka phinda abuyele esikolo uma kumenza inyanga yonke ngethemu yabe lovephose amaviki amathathu ngomnyaka inyanga lengxenye mbona kulo mthela ebantwaneni ekufeyileni ngase sithi ake ngizame lami kwengikutholayo ngihlephu nokuncane ngiphinde ngiye ebantwaneni ezalukwazi ngithanda ukuthi ezalukwazi zile mbali engabhalwa lwana ezingwalweni esazifunda esikolweni ezilayo ngemikhuba lamasiko kwakithi abantu abaningi bakholwa ukuthi abantu abadala bayaloya babenyanya abanye bayababalekela lesenke ngasika kibo abanye ufikisothwa ulabantwana labazulu kodwa abafuna ukumbona abathi uyaloya kuningi esengikufunde kulabana abantu engangingakwazi la ngisazenza sihlakaniphi ngisababalekela loku banceda sengikwenza khona kuyabasiza ukuthi babekwazi ukuthi bayingxenye yethu bayathandwa uma bephila bangumthunzi basinika isithunzi ngake mbona enxa ngifake isithombe ngilabo lezoxhumana abantu baningi kubajabulisa lokho ba bayakwazi ukuthi umuntu omdala uyisithunzi emzini kodwa abalahlekileyo bathi ngabaxhakathi ngabantu abadala abakhuluma intshosi beziningi kodwa ke mina ngokwami kwese ngifunde kibo ngithole ulwazi engangingasoze ngafa ngaluthola aluba ngabe ngangingqenqa ngibabalekela
unxa ufisa ukuthi abantu bekusekele kwinhlelo zakho lezo kumele benzeni
bakhona abanye asebeke bangisekela kakhulu sibili ngithatha ukubabonga bangaxhumana lami kuwhatsapp yami abalakho kuyasiza ngabe ngamayunifomu izicathulo nari kwesikolo amaphethi entombini zami ngibathekela ukudla lezigqoko njengamathenisi khathesi kuyaqanda lezingubo olani noma yini afisa ukuthi asize ngakho kumbe afake isandla akuswele umsebenzi baningi abantu abadinga lezo zinto kungabasiza kakhulu
cela inombolo yakho uyiphinde futhi
inombolo zami zeWhatsApp zithi +26 3 +26 3 7 1 2 3 3 6 9 7 2 +26 3 7 1 2 3 3 6 9 7 2 kumbe baya ku Facebook page yami ebhale Obed 2 with the African Poet sikhona lapha inumber zami kumbe ungangi-inboxa njalo uqoqe noma kungakanani kuyalwenza utshintsho akukho kuncane akukho kukhulu ingqe uphe ngenhliziyo yakho yonke kuyalwenza utshintsho ebantwini
ye leke imbongi elodumo Obed Dube khona ngaleke ewange sibonge kakhulu Dube ungadinwa kusasa kwakho
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Yes, ke sizwe ukuthi abantu ke bathini khona pha ke ku Facebook yethu ye VOA Ndebele ake sizwe ukuthi bathini Yes, siyabona nge sike sathumela yini lapha ke ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa semangalelwe eSwatik African Union ngele Zambia sizwe ke ukuthi bathini uBeam Mdawini Sibanda uthi vele waphambanisa kakhulu ukuthi efike ekhulume kubi ngeZambia kuPutin iZambia yadlala indima enkulu kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko yiyo yanceda phela ukuthi sibe lozibuse sikhuluma nje ibandla leZANU-PF liyabusa ngenxa yakwele Zambia so ke lokho kwenziwe ngumongameli kubi kakhulu asifisi ukuthi akuphinde futhi sibona zani lapho aphambanisa khona yikuthi kalabacebisi abakhona singazi khona pho ke Mdawini siyakuzwa kakhulu Dumela Hle Manzini la ubhalile lapha uthi-ke kanti umongameli wethu kananzelele ukuthi lanxa ke kuphoxana labantu bezambia kungani kweba khona ongani kuyahlupha so ke abekwazi ukuthi abantu bamhlophe bayadlelana kuhle lathi abansundu kumele sidlelane kuhle so angavele khulume kubi ngabanye abantu abamsundu kuyamane ukuthi kulungiswe khonokho so khonokho-ke ukuthi adlelane noPutin egcine ethethisa elemelika sibona zana sonto eqondileyo kuzobuya ucarolina sibanda uthi heyi lapho umuntu omdala watshaya iganga noma kuthiwani thando ndlovu la uyatsho ukuthi heyi bantu kambe kwasekutheni umongameli sethula udaba olunje belindamoyo uthi isintu siyala bakithi ukuthi ukhulunywe khonoku ongani kunjalo kuzobuya-ke uVictor Thebe uthi vele udume ngani umongameli Mnangagwa singazi okunengikhonokho lathi siyamangala ukuthi kambe wasekutheni kumntu omdala kitso la uyabhala lapho uthi Mnangagwa kayenzi kuhle kuzobuya abanye esiza ukuthi bathini mthokozisa indlovu uthi hayi phela lingakhohlwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umongameli welizwe lakwele Zimbabwe so singakhonokho njalo singazikhohlisi ngokunye okunenge then kudube ndaba uthi ya umdala lapha uxabanisa abantu heyi kuyahlupha konke lokhu kuzobuya-ke uthabani inkomo uthi nxa kungakhitshwanga ibandla leZANU-P F embusweni akulanto ezahamba kuhle ye laba-ke ngabantu abasithumele imlayizo yabo khonapho kustudio 7 ukhasi le-VOA Ndebele thina lapha asilasandla lokuthi bethulani bazethulela-ke abakhuphisayo ye kunjalo siyabonga kakhulu okwamanje-ke sike sizwe ezomculo
ndoda ikhulu neqiniso ngoba umuntu esifa kunjani, uyalibingelela uMcebisi, uculela amathoko amahle ehamba nawo bright. Ngisithi iphilani bantu bakithi. Umsebenzi wethu isiwenzileyo ngoDisemba odlule sahluleka ukuthi simlethe napha kwistudio 7 ngenxa yokuba bhizi nezinye zezinto. Sithe sike silethele wona namhlanje i-enjoy lapha kunengoma ezimnandi kakhulu ezifana nabongasutha izingeli ngifike ngithi khakha. Ngisihambele eCholocho ahlangana noDahle. Okunye sicelayo ningene kakhulu ku-YouTube channel ezakithi TV ebese kuthamathola amahle 2023 uzodlala nje zonke ngokunjalo bazo zimnandi kakhulu bantu bakithi. Sicela futhi ne-sponsors abafisa ukusponsor, abafisa ukwelekelela ngalokho abanakho, niyakwazi ukusithola kule nombolo 083-891-0413 nesincedise ukuze nathi sibe namandla siqhubeke sisijabulisa abantu siyaphambili. Sithi siyabonga lapha, thank
ukuthi yazizwa ukuthi sithini sikolapha ke-Washington DC singakehlukanisi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba beselazo namhlanje. Kulabantu abathi lenze kahle le Zambia elimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa e-SADC ye-African Union kulandela ukuchothoza kwakhe ele Zambia. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubhalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.